So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu ngomvulo mhlazi ku-4 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamuhla emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela yokhetho. Silengxoxo lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngokhetho lwedluleyo lapho amalunga ebandla lakhe angatholanga khona isihlalo ngitsho lesisodwa. Kuyini okwenzakalayo?
Asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampeni ngayo.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubengathulanga igoqe izandla kunsukwana isanda kwedlula, kodwa kukhona akulungisayo ngasese.
Udliwe yena wadliwa umna wakhe usitamene embari wadliwa udade wabe chiredzi le ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi abayekele ilizwe libuswe yilowo owinileyo le party yakhe.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho yikucitha isikhathi ngoba uMnangagwa wavotelwa ngabaningi.
Ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili. Ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba uMohadi nxa ubaba uMohadi efunda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamhlanje ekuseni emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela. Ngaphakathi kwamalunga eSADC alichumi lasithupha 16 kubikwa kulababili abazise ukuthi bazakuba bekhona emkhosini walamuhla. Laba ngabathi uMongameli Cyril Ramaphosa loMongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique. Enye inkokheli yamazwe alichumi lane iphe izizathu ezithiyeneyo ezokungaphatheki emkhosini lo. UMongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia nguye umgcinisihlalo ohlangothi lweSADC Troika. Obelukhokhela ukuhlolwa kokhetho ubikwa engasoze abekhona ukubangele ukuthi uhulumende weZimbabwe aphange anquse wake waba ngumongameli uMnumzana Edgar Lunga obesefikile eHarare izolo ntambama. Ibandla le-MRP elalilamalunga angamachumi ayisikhombisa lambili angamakhansila labathathu abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende, kodwa laswela ngitsho lesikhundla esisodwa lithi alisoze lidedele emuva ngodaba lukamthwakazi. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Okokuqala indaba yama-resources, ibandla lethu lilibandla elisustainwa yi-membership yalo, so ke asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampeni ngayo. Okwesibili, kunengi okwenziwa yi-ZEC njengo-referee kumbe labo abaphethe kwezokhetho, lathi sinje esasingeke senelisa ukuguqula okuphathelane lama-electoral reforms. Uzananzelela ukuthi MDC ngesikhathi se-Government of National Unity behluleka ukuthi bemake sure ukuthi kuzoba lama electoral reforms ayezayenza ukuthi ukhetho luzalandela loba ngayiphi iminyaka. iZANU-PF isebenzisa ikhi yehluleka ukuqilibezela abantu. So ngokunjalo sangena kulolu khetho sikwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingalungiswanga, kodwa-ke okwasincedayo thina njalo yikuthi ibandla lethu lakhankasa ngamandla ezabelweni lakundawana yonke yakomthwakazi litshela abantu nge-self-determination agenda. Lingakhohlwa ukuthi thina ibandla lethu kalikhangelelanga ukuphila liqhubeke likwele Zimbabwe, kodwa likhangelele ukuthi likhulule umthwakazi. So ke i-awareness campaign yethu iyahamba kahle kakhulu, senelisa ke ukuthi abantu umhlaba ubekwazi ukuthi siphethe luphi udaba. So ngokunjalo hayi asilahli imbeleko ngokufelwa, njalo asingeke thina sizijaje kumbe sithi ngenxa yalama elections sehluleka. Siqhubekela phambili ngokunyakaza kwethu, njalo sisebenzele abantu. Zananzelela ukuthi wonke la mabandla akade khona ekhontesta ngama elections kathesi, amanye avuke sokulama elections azabuya elala, azovuka futhi ngo-2028 sokubuya ama elections eZimbabwe. Kodwa i-MRP ihlala ikhona njalo ikhankasa, inyakaza, ilungisa inhlupho zonke ezihlangana labantu bakomthwakazi. Kungakho ke sithi hayi asikhali kangako, ngoba vele sasingawukhangelelanga. Alizwile ukuthi iZANU-PF iregile, lathi sikhala ngakho lokho ngoba indawo eziningi lalapha ade sifake khona ama candidates ethu asenelisanga ukufaka ama polling agents ngendaba yezimali yona leyo.
Manje nxa sikhangela elakusasa, kuyini elikukhangeleleyo lizancintisa njalo na?
Ye, elakusasa lemthwakazi Republic Party lihle kakhulu babugande, ngoba thina vele besingakhangelelanga ukuthi sima ngodaba lwama election. Udaba lwethu lwedlula kuma elections, yikho lizabona ukuthi sibhizi sisebenza kanzima siphusha lokho esikuthi thina international lobbying, ukukhuluma lomhlaba ngohlupho lwethu lwakomthwakazi ukuthi hayi sesifuna ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sodwa. Sizananzelela ukuthi kunyanga kaJulayi, ithe iphela uJulayi, sa-announce ukuthi sesiyenelise ukuthola ama signatures angafika 25,000 online, lamanye engedlula 15,000 esiwathole through hard copies. Ama signature lawa sikhangelela ukuthi siwaphanyeke kuma international stakeholders wonke sabhalelayo, okuzabonisa ukuthi ngempela abantu bakomthwakazi sebefuna ukuphuma bamele udaba lwabo. Kulenye njalo inhlangano yamazwe omhlaba esiphendulileyo yarekhoda udaba lethu, yazi yasinika i-case reference number. Yibo ke abasenzisa esadinga nala ama signatures, sayenelisa ukuwaqoqa nje ngenyanga eyodwa, bese senelisile ukuqoqa lama signatures online adlula 25,000, then physically adlula 15,000. So lokhu kutshone kubonisa ukuthi udaba lwethu lusezingeni eliphezulu kakhulu, ngoba asela ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza leZimbabwe, kodwa ke sesile ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza lokuthintana lokuxhumana lomhlaba. Ngokunjalo ke siyagqugquzela abalandeli bethu labantu bakomthwakazi bonke ukuthi hayi mabangatshawa luvalo, kusesekukhulu esiza kwenza, njalo kungekudala umkhombandlela sizabanika ukuthi hayi sesisiya ngaphi, sesisuka kuleli zinga sesisiya ngaphi. Abantu bakithi esingabacelisa khona, sibacele khona ukuthi mabazithembe, njalo bengathembi ukuthi ukhona omunye umuntu ozabuye vela kweindawo ezobalungisela inhlupho esibhekana lazo. Thina ngokwethu uqobo lwethu yithi esizazilungisela lezi nhlupho. Abanye abantu becabanga ukuthi basazoncedisa uNelson Chamisa le-TRC yakho ukuthi bekhuphe izandla. Thina siyala sithi hayi, inhlupho zethu akulandaba whether iZANU-PF kumbe uNelson Chamisa, konke kuyafanana, ngoba siqukethwe yi-1979 Shona Grand Plan, the 14-page review eyabhala iZANU-PF, layo i-code XXX AMDC, kanti ehambisana lalokho okwenziwa ngabo-CCC. So ungazibona ungumuntu wemathebeleleni ucabanga ukuthi wena uzaqala ukhupha izandla ukuze ulungise uhlupho lwakho, kuyabonisa ukuthi awuka-understand ukuthi uhlupho lwakho lonke luvelele eHarare. Kungakho-ke thina siyimthwakazi Republic Party siyabathembisa abantu bakithi, abalandeli bethu, umthwakazi wonke jikelele ukuthi hayi asibambaneni, siyibeni munye, siyenelise ukuthi siqhube lo msebenzi ophambi kwethu ukuze inkululeko yethu ibuye kungakudala.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzabusa ukuhlandla lesibili elakugcina nxa engacotshwa lamuhla. Umbuzo wokuthi kanti kungani engakhethi omunye wabasekeli bakhe uzavela njalo. Wayengomunye wabasekeli bakhe umnumzana Kembo Muhadi wasuka esihlalweni kulandela imbiko yokuthi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda nyakenye ngenyanga kaMabasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Ye udaba luka mongameli umsekelo wakhe owesibili kanti basebenza bebabili ludaba oluqathekile kakhulu ngoba xa sikhumbula kuvele kwinjwayelo kumbe kuyi-tradition ukuthi kube lo vice president ikakhulu owaye kuzaphu kumbe singathi ovela emandebeleni emandebeleni ngisitsho nje zolezi ndawo okuthiwa yimathebelelendi loba kuyimhlobo emningi kodwa sithi yimathebelelendi bekulobaba umuhadi singakhumbula ubaba umahadi kaxotshwanga waresign wathiya yena wathi ngendlela indaba ezazihamba ngayo ukubone kufanele ukuthi athiye umsebenzi kodwa kaxotshwanga upresident kazafakanga ke omnye umuntu la ekhona phana ukuthi ukuthi kukabili ukuthi ukuthi waye kaka ubengathola umuntu ongamfaka okwesibili ukuthi ukuthi ubenga ngathi ukuthi akucabangisise kuhle ukuthi enze njani ngoba umuhadi ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili Niwona nxa ngicabangela engambisela ubaba umuhadi nxa ubaba umuhadi enefunda nxa ukuthi uyabe ngafuni njalo usezakhangela ke kwabanye abavela ngapha mbona ukuthi kathesa akusadingeki kakhulu ukuthi umuntu waye kuzabhumbwa engapi ozokudingekela kakhulu ukuthi umuntu uvela ngapha emathiwelelendi ngoba umuntu lwana kumele amele iregion so nxa ukuthi umuhadi akekho uyabe esezakhangela ke kwabanye abakhulu abaphezulu abavela ngapha ungaza ke kuvume ukuthi kuqhubeka isikhathi sonke lesi kungela vice president ovele emathiwelelendi kuyazi ukungathiwa ukuthi ngezindlela ukuthi upresident ukuthi kadingakali ngezindlela ukuthi akuqathekanga sokungadala i-statement kumbe inkulumo engayisiyo
elo ke ngumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa usethule umbiko ngamabona kude esazisa abalandeli bebandla lakhe ukuthi njengenkokheli abathulanga bagoqa izandla kodwa kuningi abakwenzayo ngasese. UChamisa ubelokhu ethule selokhu kwedlula ukhetho. Uthi umnyaka lo ngokaZulu. Kusenjalo abalandeli bebandla lezanu PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikucitha isikhathi ngoba umnankagwa wavotelwa ngabaningi. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela.
Angihambelani lakho laloba ilizwi lami lingelincane elingeke lifake utshintsho olukuthi kungenziwa eyami intando kodwa alwana ngabe kusenziwa eyami intando laba bantu they are wasting our precious time bamotsha isikhathi sabantu beZimbabwe ukhetho luhanjiswe kuhle ivoters roll iZEC yathu yayenza igroup yeWhatsApp indawo ngendawo eKwekwe district yasibiza thina amacandidates amaphathi wonke yathi beyandizothatha ama voters roll sahamba sawapiwa ama disk ama voters roll abe triple C balawo latha bezani PF silawo I voters roll engahanjiswanga that was way back ukuthi ma kwakunohlupho I voters roll le wawuhluyibone uhlupho lwabo nje ukuthi bacabanga ukuthi as long bedliwe ukhetho luqili bezela I voters roll sawapiwa iZEC ama disk angkhona I ward nge ward constituency nge constituency ama candidates ama MP bapiwa ama candidates we local government thina ama councillors sapiwa sabalayo sikampena siyithwele siyisebenza sazo so umuntu registered ngizibani uregistered endaweni enje ubani uregistered ku polling station enje njalo so ukhetha ukuthi lwenziwe kutsha ikuwaste isikhathi sabantwana beZimbabwe abalindele ukuthi ihulumende entsha enqobileyo ayiphiwe ithuba isebenzele abantu yakhe ilizwe liye phambili lokuthiwa sibuyele emuva sikhuluma ngokhetho isikhathi sonke ngoba kulomuntu ofuna ukuthi abe yipresident odliweyo asikubonte ungasinceda ngani thina lokho akusincedi ngalutho udliwe yena wadliwa umna wakhe usitamene embari wadliwa udade wabetshiredzi le ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi abayekele ilizwe libuswe yilo owinileyo le party yakhe silezinto eziningi esifuna ukuzenzela abantu esiziprovisa abantu usuke sitshela isikhathi eside kathesi efuna ukuthi ngabe kuyaguqulwa kuthiwe nguye owinileyo akufi kwenzeka lokho ukhetho luza kwenziwa kutsha njani anga wina yena juwane funu kuwina abazaziwa ngaleso sikhathi labo beta kwenziwe kuchuketo kambe ungaba ilizwe lonene kwehlula sibise America uBiden ese winile uTrump watena uketo alipatanga kuhlela namuhla lokho bemhlukumeza bathi bona kalunganga kalunganga ngoba wathi urojiwe that America sibuya kithi namhla sisithi yona kasiyenze uketo kutsha uketo ukhanjiswana kuhle ngesikhalazo sikaChamisa why labo bengazange balalela uBiden bayenza ukuthi uketo kukhona ngale kiwo ngoba bafuna ukusebenzisa laba bantu ukuthi bayenze iregime change asuze sikuvume lokho thina uketo solenziwe solwedlule xa yena lohlupho lomhlupho akahambe ekhodi le lobufakazi bakhe lobo ayebona ukuthi amavileven wonke asayinwa ngama agents akhe akhomba mhlupho ukuthi Triple C idliwe iZANU-PF yawina kayiphiwe ithuba president kaphiwe ithuba faka icabinet yakhe ibhora lichayile phambili sidelive abantu beZimbabwe bathola ama services from ihulumende abayikhethile ngiyabonga kakhulu.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobola emele wesilobela emele ibandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le Studio 7 SS Lobela. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba electronic lilodaba lokuthi kuza kuba lomkhosi wokuthakazelela ugcotshwa kukamongameli Mnangagwa enkundleni yeNational Sports Stadium lamuhla, lapho kuza kuba kulabahlabeleli abaningi kusukela ngehola lesithupha 6 PM kuze kuse. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi induna yebhinga uChief Saba usehambise umakanika wemota emthethwandaba ngemva kokuba imota yakhe ayiphiwa nguhulumende efuna ukuthi ilungisiswe ngumakanika lo yacatha. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani hayi siyabonga inyusi namandebele ngamashona sinto yinye kakhulu abadala ibababulalilizwe ekhaya loba lathi singayanga ukuyavota abadala yiba babulalilizwe ekhaya zwanini lo wedonsa ukuthi ukhuluma njani ambona ukuthi bona labana abantu abasedonsa usiya khona lidonsa yonke leyani usiyali bathakazela ukuthi abantwana babonxa bevoteli zanu bathakazelela abantu abakuthi bahlala eGoli bengababoni kusho ukuthi yinto abayisisayo laba abadala bavoteli zanu ngabe ungumshoni ungumkhala ungumhlobo bani ungumvendi uyini ngithi kini badala lirongo yini elenza izanu ibilokhu ibusa alifuni tilize lelo libe right lijabulele ukuthi izanu ibilokhu ibusa ibulalilizwe badala lina badala lonke lesiDebele lani badala besishoneni nxa lisizwa li-odiyo ibalwa ngithi lirongo badala lina yini elirongo badala yini elithanda umnangagwa yini elithanda izanu. Ngiyabonga siyasafa thina abantwana lina ligijima likhulumele izanu ani likhulumele iphathi ezwayo olobubelo nje njengeSouth Africa. iSouth Africa ingcono lobubelo lapho esibhoda khona basibulali yini lina lichaze ukuthi umnangagwa uwinile izanu uwinile kuyini khonoko okukhulumayo wena babo oselokhuzeni osedonsa ahlonipha mani umuntu omdala unxa ukukhulumela izanu ngani ukukhulumela uNkulunkulu ngabe kungcono. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani lonke kuStudio 7. Sanibonani lonke bantu bakithi. Le ncwadi, le message ngiqondisa kuPresident. President Kabutso Mnangagwa. Sicela bakithi, lungise umgwaqo, lungise nje zonke into ezidingekalayo eZimbabwe. Umgwaqo, amakliniki, imfundo ibuyele esimeni sayo. Kuvula amafemu koBulawayo. Into sacela zonke lingazise Harare. Ale selilayi ngimini wakidoko. president izama nje ukuthi lungise izinto zonke ngendlela eqondile ngoba ama mistake elawenza elizana onke ngicabanga ukuthi uyawazi kahle ngokuzama so correct amtshela ama correction abelungu bebuye abantu besebenza eZimbabwe ukuthi sihlale ngaphandle akusizi bakhe siyacela president izama ukulungisa nokufaka nje abantu ku-cabinet yakho kube balance izinto zihambe ngendlela zihambe ngendlela lungisa mpela lungisa ube lesibindi lungisa izinto zihambeka abantu bezimbabwe badinga nje into inhlala kahle angibi lawo kodwa ngicela wena president ukuthi onamandla ukwenza konke isicelo sokuthi lungisa ezimbabwe president nangathi umuntu ohamba waleli lizwe ukuthi likhululeke lungisa izinto sezalokuthi wafundela ibuilding whatever izimbabwe yakhile mpela ivuke ilizwe elinomnotho ongaka shuwa hayi siyacela babamnangabo
ngiyabulisa ku-studio 7 khuluma ngothulani ndlovu enkaya kondoni isikhubo khubo ngithanda ukuthi kuwe wena babo ufuna ukuba yikhansila yesilobela into oyikhulumayo kayikho nje indaba yakho kayikho akula ntuthuko eyenziwa ngu-Emerson neva noma kuphi nakuphi khonapho uma usuka kobulawayo usiya esilobela umgwaqo wakhona uyawubona ukuthi unjani mina ngikhuluma kanje uba yindawo eyizihamba zonke lezo uyawubona ukuthi unjani umgwaqo wakhona kodwa lithi umnangakho yenza intuthuko yiphi intuthuko efakwe kumnangakho akuna next ake nixole lingaqambeli abantu amanga nibaxolele abantu bakhathele ngamangeni since 1980 until now 2023
Studio 7 linjani hayi siyawuzwa umphupho kagawule lojoseph nguwe labangani bakho nalokhu umalo wemguza ozinika isibongo sakho khumalo esinya lina badala lina sukela namhlanje kwazi izini nje ukuthi seliphelelwe yinto elilayo yilapho elizabona khona ukuthi umhlaba unjani ingathi asilitshelanga
Studio 7 linjani babahle abathandekayo abasakazi bethu sibathandaze silethi kule ndaba ezimnandi noma nje singahlali kahle edlebeni omnangagwa lo kusasa uyabe jikizwa muva njengomdlwane loku bamtshayela izandla oRamaphosa singazi ukuthi bamthume washeshe ukubuya la ani baloku nje bamhalalisela la kumele sibamba nini sinyama seZimbabwe kumele sibamba nini sibe yimbumba kungabi leshona kungabi le ndebele kungabi le donga sibe yinto hayi sivumela yena into eyodwa sekhupha umnangagwa ngoba la kuzanyiwa la kuzanyiwa isikephe naso seSouth Africa siyasinga sithona phansi la kumele sivumela ngento eyodwa sabe nje sikhupha umnangagwa kuphela ayikho enye
Studio 7 linjani inkosi hayi ngelela nabasebenzi hayi sifuna ukukhuluma nendaba kamnangagwa yabona umnangagwa labantu bakhe laba kanti bona bagijimelani vele into abayigijimelayo kuyini njengoba vele usele ndaba lapha ekhulunywayo ukuthi yena umnangagwa vele ulisela watyotsha vele amavuti kajamisa manje yena ngakuyukuthi uwinile ugijimelani gijimelani umnangagwa indaba engahambi kancane kancane kumbe hambe lugege njengofuthu yena ugijimelani umnangagwa siyabacela abantu bezana bengasijwayeli abantu bezana bayenze njengabantu siyabonga
isusi ihlaleni sikamongameli kube bantu bakithi angazi ukuthi amatisha azokhala kuze kube nini lathi sizophila emazweni kuze kube nini abatwa bethu basazodubeka la kube bebubona ubunzima akubi bantu bakithi kubi kwaze kwabuhlungu ba mzimbabwe yo
bum shelele ye siyabonga bantu bakithi siyabonga Yebo yena. Singalahli ithemba. Konke kwenzakala. Ye, konke kwenzakala. Uyadusakhangele ukuthi into izahamba ngalendlela. Into ikhamba ngendlela ethandwa umuntu, ayikhona ethandwa uNkulunkulu. So ke abantu iqiniso nje liphelele ukuthi ake sikhangele ukuthi sisuka ngapi siya ngapi. Bantu vele amavoti aqalisa ngizonke. Kudale lokwetshontshwa, amavoti ahlatshontshwa ngo-1980, lati savota ngo-1980. So kwaqhubeka ngoba laphana bekufuneka i-one party state. Ingozi nje singayinazeleliyo sonke. Sisuka sesithi hayi singena entweni eyi-one. Mase sitshayiwe, tshaywa ungathi kambe urefuli eyimi kodwa sidlala sonke. Ucabanga ukuthi uzasurvive kanjani? Vele kuzaba la mafawula amaningi esikhala ngawo. Bantu lapha ithemba sesilifaka ngaphi ukuthi asibambaneni, singabambana sibe moya munye. Into efunekayo ukuthi ekuphileni kwethu sibe ngabantu esibambanayo. Ma kutwa kuyavota sithi ma kunobani lobani bantu asivoti. Laba abantu ababesikhokhela beyenze njengathi betshele ukuthi ma kunobani nobani nobani kathi voti. Njalo futhi into eyayivele ifanele iyenzakale ukuthi bona ilokuzela izilekhi liya. Awukazi ukuthi umntaka Thembo Mohati, kuthi umntaka Obhedi Mpofu, kuthi umntaka Didi Masimtasa, kuthi uChigumira lo, abantu labana bevele bengamaprozana, uthi bazaba ngabarepula right. Vele laphana bekungarefa, bekusiya igcwaliswa nje ukuthi kuthiwa kuvotiwe. IZimbabwe bantu, fanele you have to believe ukuthi iZimbabwe i-one party state, i-Chinese Zhejiang akuvote China nyabo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ucwaningo olusanda kwethulwa oluhlaziya usekelo lwenkokheli yebandla lama-Republicans ezancintisa kuba ngumongameli welizwe iveze ukuba usikelo lukamnumzana Donald Trump owayengumongameli selukhuphukile lanxa engaphathekanga kungxoxompikiswano yebandla eyenziwe ngeviki edluleyo. Olunye njalo ucwaningo luveza ukuba yena uTrump lomongameli Joe Biden banguchiki lobhanqa. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngumbuza ukuba baqinisile na abathi uBiden ukhanya engazihluphi ngokukhankasa.
Biden kala primary. UBiden ikhona ezamele ukuthi azazi ngedlula ama primary ama Republican ukuthi yena umuntu ancintisana laye ngubani. Kathesi uBiden uyazihambela phamba khona ekhuluma ngezinto asazenzayo eziphumelelisilizwe. Uza njengoba abantu balapha becampaigna beattack abanye, attacke bani oyicompetitor yakhe. Akabi lo muntu oncintisana laye, angiboni ukuthi ukungakhampaign wakhe ukuthi ubona ngani kuthiwa usewinile. Mina ngibona ngani i-Democratic Party yona ngowayo yodwa iyakhankasa. UBiden angabakwazi ukuthi ukhankasa lo Trump, ukhankasa lo bani, kumbe ngusikoti, kumbe ngobani. Ikhona ezaqala ukuthi akhampeyini ehamba ekhuluma ngomuntu abancintisanayo. Akala muntu oncintisana laye kathesi. Akusikho futhi ukuthi i-Democratic Party kayilama i-strategy sayo esenzayo njengeparty ukuthi uBiden uzaqala. Mina angiboni ukuthi abantu kanti bazihluphelani ngoBiden. UBiden uza campaign isikhathi singafika.
Kubikwa udaba lokuthi umnumzana Joe Biden usekhulile, soluvela njalo lolu daba phambilini kokhetho. Ubona ungani ludaba oluzasetshenziswa na ukuthi usegugile abantu bengamvoteli?
Udaba lokuthi uBiden usekhulile iye luyakhulunywa. UTrump yena akakhulanga na ukhulile. Abakhuluma ngokuthi uBiden usekhulile ngobani? I-opposition kumbe i-Democratic Party? Bengabe bekhona abantu be-Democratic Party abakhulumayo, abakhulumela phansi, kodwa abakhulumela phezulu ngokuthi uBiden useluphele ngabantu abancintisana loBiden. I-Republican Party ngoba babona ngani ukuthiwa yinto abangayijikela kuBiden ibambe ngaleso sikhathi ukuthi abantu bangamvoteli besithi ngoba usekhulile. ye ukhula ukhulile wodwa angiboni mina ukuthi ukuba beletha lokhani ukuthi usekhulile ngama Democrats kangawo abakulethayo i Republican Party and angiboni ukuthi bengaze bekulethe bayadinga labo indlela yokuthi kathi uBiden singamdlangani amboni ukuthi engadliswa ukuthi uthola usekhulile abesedliwa nguTrump uTrump yena kakhulanga oza ukuthi ancintisane laye lo bemutsha kumbe ephakathi laphakathi kodwa kuzafuneka ukuthi umuntu onolancintisana laye azithi ukuthi yena kungani bona ngani zakwenza ngcono kulo Biden ngoba uBiden lanxa ekhulile ulezinto zakhe ezinhle azenzileyo ezifunwa ngabantu ezibukwa ngabantu amboni mina ukuthi ukulupha la kukaBiden ikho kungamdlisa angadliwa ye ku-election ngenxa ukuthi ama-Americans bathanda nje ukukhipha upresident bathanda ukubatshintsha njintshi kodwa hatshi ngokuthi usemdala.
Hello ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukugcotshwa lamhlanje emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe womanyano we-SADC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye silazo kodwa ntambama ngo 7:30.